tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNhlolanja 2019 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhathwa abantu bangaphandle icala lengapha ningathi kwankona use devolver so uma be devolver bekufuze beqhathe abantu bala so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow.
Ukhole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliament, ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale leParliament amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo iqhatshe abantu bedolobho leli hathi abasuka eHarare ababekwa befike lamuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga ukuthi elizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kaMgabe ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhathwa abantu bangaphandle icala lengapha ningathi kwankona use-devolver so uma be-devolver bekufuze beqhathe abantu bala so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletwa abantu bangaphandle.
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Nxa kade sikulethwa abantu from Harare kuthiwa abantu babethu basebenze ngapha ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala, yikho lapho okuqalisela khona udlame ngoba abantu babethu bayauyawuthola ngapha umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo, ama-tenders ayenziwe kobulawayo, hayi khona ukuthi ama-tenda kobulawayo ayenziwe Harare.
Osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana.
Angisebenzi ngihlala enkulumani 12 nilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina udadewethu wasuka wayakwenda kwenye indoda. So manje yonke imuli sikhangele mina khonapha ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni ukuba yintandane kubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhatshana ngokwazana.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Kubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokusola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa kuya-importwa ilabor kulabantu abakhona lapha koBulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation, kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu singama-second class citizen. Ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abemthwakazi Republic Party. Amalunga emthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare ukanti koBulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC edalele parliamente amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo kanye lomnumzana Lloyd Mukapiko omela iRed Cliff. Ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla le-MDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch kanye le-Oxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga e-MDC.
Okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSettlement Mhlanga abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela, ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani. Kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente, ngakho bambopha nje bemhlupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election, ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayaqhila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorary Sekubeni Sikhonya lomnyaka.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa i-Amnesty International, i-Human Rights Watch kanye le-Oxfam International sezilobele umongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini umnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa udaba lokuthula akalwazi, ujwayele ubudlwangudlwangu lokubuthwa kwabantu njalo. UPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu, ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje. Kodwa lokhu akulakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele i-SADC le-African Union lezinye izihlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu, ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadeki labo AU basese lomsebenzi abangawenza-ke lapho. Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC. Mhlawumbe uzathatha inyathela ngomunya olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngokhulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission, umnumzana Vincent Wungwe, wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafira Jowu, uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimela ababalisi.
The other issue is that we have a labor.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi sile ngxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. unkosikazi Sihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalela umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi thina sisakwazi ukuthi senze njani, ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngapha i-association yona isithi singahambi emsebenzini, manje asisakwazi ukuthi siyenze njani. Sesisesaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona, izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa ikwethuselwa okwenziwa amalunga abo, ikakhulu emaphandleni lapho intsha yezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeze amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bemaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela ikholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebesithe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangaze beza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela-ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi, zibuye zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebenze umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live Talk lamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukutshabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe-African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusibalubi. Ophatheke kwezombusazwe uMnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifananayo ngibone ngani-ke lezo nhlanganiso ukuthi zi-acte kuyafanele ukuthi kube nalokhuyana okuthiwa khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe, sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalezo nhlanganiso ukuthi-ke kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngama-facts.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezi zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguSirele njengo-chairperson.
ama sanctions lawo akuthwa kawasuswe akasho ukuthi ukuqala nje afike kanjani. Ama sanctions afika ngoba laba bantu bezano babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe aseEurope neAmerica asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uSireli njengochairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa okungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi, awekho amathuba emsebenzi. I-Afrika yi-continent ekhungethwe kakhulu yintsha, intsha kayisebenza, awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le-democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande. It was a Friday,
my darling. Was a Friday, umsebenzi. Kuhlelo was a Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Chisa Spand.
Aleluya! Siyakubulela igameni lakho Nkosi.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni sePlumtree leTsholotsho. Namhla siphansi khona le kweleTsholotsho.
Sanibonani vinyeleli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakubo bonke, endaweni okuthiwa kuSiphepha. Mina ngiculela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile album lesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dr. Eli recorde ngonyaka odlule ngo-2018. i-albhamu yayo yakuqala esifishare khona umqolisi Mr. Bones.
Iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izinqumo nabathi sihlangana naso laze layizoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Ikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho izindawo esabe sibizwe khona. Kwezinye indawo sabe sisenza ama-road shows, ama-promotions endaweni ezifana nakuma-parking nje kulapho esitholakala khona lasendaweni ezinja kubo-hipo theater yiwama-live show esiwadlala khona.
Ozaha, ozo Friday mlaleli, si chibliga lesika bonke. Kuhle phela ukuthi lisacadula kunje nje litholeke abangaxhasana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphahla.
Abe befuna ukusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni esithi eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bangaxhumana lathi kuye naleyi namba engibizileyo lapha phezulu. So yikho esingathi sitholakala khona kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Lonake leli hlakathe bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu sitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama ama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafeaturisha khona umxolisi Mr. Bones, then ama-ela the rest i-5 aculwa yeza kobonke.
Chai Scatulo, Tundu Tuli. Who's a good topic of a program lady? Let's get Pelanes Gabonke. Hello, Cambusilalo, with hello, Hosa. Who's a Friday? Libel and Pelasso to Elichugela, Ekaman with a Chisa Spanda, Ask Tibligani, Simon and what is I?
Was a Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha ilitala u Ezra Jesus Panda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalela eParliament umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamela inkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.